sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
qadisele uhlelo kobulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi ubona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubuka sizokuphetha lolu hlelo sizakuya emakliniki kakhansili siye esibhedlela la esikhulu esempilo United Vola Hospital vele sesikhona sizakuya engutsheni eMatterday sibe khona
uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 lusungulwe ezabelweni zonke zelizwe namuhla
iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumeni ende ofanele aphe abantu okokuphilisa
umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempila kahle udokotela Phoshiya Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutyhaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19 amalunga ebandla leMDC Alliance yalithumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola isibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale namuhla ezabelweni zonke zelizwe kuhlatshwa abasebenza kwezempilakahle. Kobulawayo bebehlatshelwa ezibhedlela ezigoqela ese-United Bulawayo Hospitals. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha insuku ezilithumi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Esungula okusemthethweni uhlelo lokuhlaba izisebenzi zezempilakahle lelijekiseni, umphathintambo wakobulawayo inkosikazi Judith Ncube, yena ongazange ahlatshwe namuhla, ukhuthaze uZulu ukuba ayamukele ijekiseni le.
Kukhangelelwe ukuthi ama-vaccine le asivikele singabi ngama-victims. Kodwa kunyatheleleke nanxa uza kuthatha kungabi lamandla. Ngizama ukukhuthaza kangaka ukuthi kulawayo omuhle sicela siphakame sizame ukuthi sizuze ama-vaccination.
Unkosikazi Ncube uqhubeke ethi ihlandla lakuqala lalolu hlelo luqondiswe kuzisebenzi eziqakathekileyo abathi ngama-frontline workers.
Namuhla bekulontshwa ne-vaccination ikakhulu kuma-frontline workers ethu. Nxa singazuza okweneleyo ama-vaccinations aneleyo sihle sibakhuthaze bephiwe i-first chance.
Umqondisi wezempilakahle ukhansili yakobulawa idokotela Edwin Sibanda uchasisa ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo.
Qadisele uhlelo kobulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi ngibona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubuka sizokuphetha lolu hlelo sizakuya emakliniki kakhansili siye esibhedlela esikhulu esempilo United Vola Hospital vele sesikhona sizakuya engutsheni eMatterday sibe khona zonke izisebenzi zempilakahle kumele zihlatshwe ezifuna kazibhatazi.
Umgcini sihlalo we-Health Services Board udokotela Paulinus Sikhosana omunye wabaqale ukuhlatshwa ukhuthaza uZulu ukuba angesabi ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba isihlolwe ngabohlangothi olwe Medicines Control Authority of Zimbabwe.
Kodwa singaze sihlatshwe kuyamele singayekeli ukugqoka amamaski, singayekeli i-social distancing, lokugeza izandla, lokusanitizer, sibe sisenza konke khona lo.
Kodwa ke i-department kahulumende ehlola ama-vaccines, i-Medicines Control Authority of Zimbabwe, sebeyikhangelile bayihlola, bayiregister. Ngakho ke singayisabi.
U-chief nursing officer kukhansile edolobho lakoBulawayo, uNkosikazi Sithokozile Hobe, uchasisa ukuthi bazasebenza njani kusuku ezilithumi ezilandelayo.
Silama teams angu-4. Ama teams la aqala ezibhedlela ezinkulu namhla. UPH khonapha esikhona empilo ingutsheni Matadei Hospital, Friday Hospital. Kusukisela kusasa amanye ama teams ngaphandle kwempilo le UPH babe le mobile ukuthi babe behamba from one place to the next. Baza kuya kuma clinics wonke ICT, the therapy, Rosecamp, bahlabe nabantu bezimra, bahlabe nama institutions wonke amanye alama health workers, ama private institutions, ama pharmacies, ama laboratories, nama private doctors, the staff sabo.
UBulawayo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6600 uhlelo lwakuqala lokuhlaba abantu iSinopharm vaccine. UBulawayo uthole amajekiseni aweSinopharm COVID-19 vaccine edlula inkulungwane ezilithumi lantathu 13,200, kuthi iMatabeleland North yathola inkulungwane phose ezithoba munemunye 8,610. IMatabeleland South yathola inkulungwane ezilithumi lanye 11,000. INkabazwe yona ithole inkulungwane eziphose zifike ezilithumi lambili 11,800. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
EHarare lakho bekungesifanayo kuhlatshwa bongi labodokotela ezibhedlela. Ingcweti kwezempilakahle kanye lohulumende bathi umuntu wonke ofunayo uzahlatshwa lijekiseni okugoqela abaleminyaka ephezu kwamajumi ayisithupha. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Odokotela abasebenzela esibhedlela seParenyathwa babe ngabakuqala ukuthola ijekiseni leCOVID-19 eleSinopharm namhlanje. Ngesikhathi uhulumende eqakathekisa uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni kuzisebenzi zempilakahle, odokotela abakuqala ukuhlatshwa baguqela udokotela Asaf Ziruma, udokotela Tafatwa Sikira nodokotela Mnyaradzi Katiro. Izisebenzi zempilakahle ezifika inkulungwane ezintathu 3,000 eParenyathwa zikhangele ukuhlatshwa ijekiseni leSinopharm phansi kwehlandla lakuqala lwalolu hlelo oluhlelwe ukuthatha insuku ezilithumi ezilandelayo. Okhokela umsebenzi eParenyathwa udokotela Tsitsi Magure uthe odokotela bakhethe ukuhlatshwa ukuze baphe ithemba lesibindi ezinye izisebenzi zempilakahle ukuba zihlatshe lazo ngoba kungela ngozi ukwenza njalo. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga uthi uZulu kumele alithembe leli jekiseni.
Is to exhibit the government's confidence in the Sinopharm vaccine.
Ijekiseni yeSinopharm ilungile kakhulu. Ngifuna ukulitshela ukuba uhulumende uyathemba ukuba ijekiseni le iyasebenza. Ngikhuthaza wonke umuntu weZimbabwe ukuba ahlatshwe.
I urge all Zimbabweans to be vaccinated.
Ekhuluma ngohlelo lolu, okoba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Henry Mazorira uthi uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane.
I don't know the criteria for giving the number of doses to each province.
Asimazi ukuba banika njani izigaba zelizwe amajekiseni lawa. Inkuthazo yami kuZulu weZimbabwe ukuba nxa ulethuba lokuthatha leli jekiseni lithathwe. Ngiyazi abasebenza kwezempilakahle yibo abazaqala ukuhlatshwa.
First in line to get the vaccine.
Unkosikazi Piwe Mdilo ongumongikazi uthi ukhangele ukuhlatshwa leli jekiseni esithi uyalithemba.
Personally ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Kodwa omunye njalo umongikazi unkosazana Melody Zitsi uthi yena usasalokuthandabuza ngaleli jekiseni ngoba engatholanga imfundiso eneleyo ngalo.
I-vaccine le etsho ukuthi yafika eZimbabwe angiyithembi mina personal angeke ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthi bayini ngoba any drug engenayo first yahamba ama health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama-workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawakho ama-side effects. We were never given anything. Kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona sasa layiniwe mina ngeke ngayithatha mina.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangele ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million leli jekiseni elihlangele ukuthengwa kwele China, India, Russia lakwele Britane. Ijekiseni leSinopharm lihlatshwa abantu phansi kohlelo oluqhubeke namhlanje selokho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ehlatshwe ngeviki edlileyo njalo inkulungwane ezilikhulu 100,000 zabantu zikhangele ukuhlatshwa ngoba abantu kumele bahlatshwe kabili kuleli hlandla lakuqala lalolu hlelo olubone kusiza inkulungwane ezingamakhulu amabili zaleli jekiseni elivela kweli China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshaphazwa kwemali lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba ba uhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19. Abomsakazo we-ZBC labe phephandaba le-Herald divathi uManangazira uchatshangelwa ukuthi wachaphaza ingxenye yemali engena ku-$796,000. Wayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obataya Moyo laye ubotshwe enyakenye waxotshwa umsebenzi esetheswa icala lokutyabhaza imali yenhlelo ze-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Bengifisa ukuthi ngithi kuyangethusa lokho kodwa kakungethusi ngokuba iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela zamaphilisi kuyebiwa ngohulumende ofanele aphe abantu okokuphilisa kuyebiwa amabhuku kuyebiwa konke kusebiwa ngabantu abaphezulu ababusayo. Angikhulumi ngabantu abaphansi ngikhuluma nje ngoba yena lo owebileyo engumuntu omkhulu kangaka kodwa ke vele ubusela COVID-19 kumbobani kabo soze kuphele nxa ngabe iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngokuba ubusela leZANU-PF akuhlukaniseki, corruption leZANU-PF akuhlukaniseki, ukudiliza ilizwe leZANU-PF akuhlukaniseki, lawlessness leZANU-PF akuhlukaniseki, i-abuse of human rights leZANU-PF akuhlukaniseki, banjalo bazahlala benjalo baze baphume embusweni. Ngakho ke nxa kufuna ukuthi kufuneka ukuthi kulungiswe lezi zinto zingenzeki kumele kuhambe iZANU kulapho kuphela inotho yabantu beZimbabwe pepha khona ivikeleke khona.
Abaningi Ncube bathi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukulwisana lenkohlakalo kodwa siyabona ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende. Babotshiwe uObataya Moyo kathesi sebotshiwe uManangazira. Ngeke yini sithi ukuthi hayi ngempela kukhona uhulumende akwenzayo ngalolu daba?
Yebo kambe ukubotshwa kwabantu lapha lalaphana kuyibufakazi bokuthi inkohlakalo iyalwiswa lapha lalaphana kodwa kayilwiswa yonke. Kayilwiswa yonke ngobukhulu bayo kulwiswa laba lalabana ababili abathathu. Nxa ngabe ingalwiswa kahle inkohlakalo ngendlela egcwele ngakhona akungeke kusale muntu lapha kuhulumende bangaphela bonke abantu sebebotshelwe inkohlakalo. Kodwa ke ngoba bayadobha lo laluyana bathiya abaningi angeke iziphele inkohlakalo. Ukuthi kungabotshwa ababili abathathu inkohlakalo iyalwiswa abantu izigebengu lokho ezisele phezulu ziseba ayikuchitha isikhathi lokho inkohlakalo kayilwiswe ngendlela vele egcwele ngakhona kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi ukuliphi ibandla kayilwiswe kungakhathalekile isihlalo sakho ilwiswe kungakhangelelwa ukuthi ukhuluma luphulimi yiyo indlela esizanqoba ngayo inkohlakalo kodwa nxa kusakhethwa ibandla okilo kumbe isection okilo kumbe lokhu lalokhuyana inkohlakalo izabusa kuze kube phakade iziphume mhlazane izanu PF iphuma kungena abaqondileyo
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso ye citizens COVID-19 monitor Amalunga ebandla leMDC Alliance alichumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola esibambiso ngamunye i-$5,000 yebeyili inkantolo kamantshi namuhla. Abasolwa betheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Izanu siphelelwe ngumphako. Hambe abantu abalichumi lambili bangabotshwa base ofisini yabo belungisa umngcwabo womfo wabo alikuboni ukuthi incele kuyaxhwalile abakwenzayo imigoqo eyafakwa nguhulumende wezanu PF yathi abantu bayanqatshelwa ukwedlula amachumi amathathu bendawonye kanti labo abangu-12 sebephinde baphula umgoqo uphi sibona ngani kugolomba inyoka isemlindini thina sesibakhangela sibona ukuthi bazaze bacine ngani ngenxa yokuthi akusikho emthethweni ukungenela abantu ehofisini belungisa ukuyangcwaba isihlobo sabo. Kambe izanu PF singenwe yini sisesaba izithunzi zayo ngoba abasathembi muntu.
Likala ngobandlululo elithi lukhona ekulondolozweni kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Inanku lithi kubotshwa amalunga enu kodwa awezanu kabotshwa. Selike lakhulumisana lamapholisa yini kumbe lohulumende ngalolu daba?
Lo umbuzo mbona ngani uqonda amapholisa lohulumende. Kambe nsuku zonke sikhankasa ngakho ukuthi kule selective application of the law. Nsuku zonke sisiye emakhothi abantu bethu babanjwa iviki yonke iviki ezimbili sithi sicela amabheyili basibhatalise ama-30,000 RTGS umuntu omunye. Uhulumende uyakwazi. Sesikhulume lama-commissions athize sizama ukubatshengisa ukuthi kambe izinto ezenziwa ngama-junior magistrate kulungile na ukuthi isikhathi sonke bancitshe abantu ama-bail kube sesigcina si-applya se-high court. 100% of our appeals e-high court ayaphumelela. Lokho kukhombisa ukuthi ama-magistrate la atrenwa khathesi evelela ngapha e-South Africa 48 University lamanye ahamba nge-presidential scholarship ahlose ukuthabisa labo ababaphi imfundo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kulivestock lamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane wecoronavirus. Abalwela amalungelo abakhubazekileyo kuleli bathi abangezwayo endlebeni bathwele nzima ngalesi sikhathi sokugqokwa kwamamaski okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo livame ukubala imilomo yalabo ababe bekhuluma, kodwa kuba nzima kulezi nsuku ngoba abantu bonke bayabe bevale imilomo. Kubika uBathabile Masuku.
Abalwela amalungelo abakhubazeke ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni bakhalaza ukuba basengozini enkulu ngokuphathelane lokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngoba ama-mask esebadalela inhlupho ezithile kwezokuthola ulwazi lokukhulumisana labanye abantu. Unkosikazi Thariro Gurure omele amalungelo abantu abakhubazekileyo uchasisa kabanzi ngobunzima obubhekane lalabo abaphila nalesi simo ngesikhathi sobhubhane lwe-coronavirus.
Inkinga ezihlangana labantu abalokugoga kokungezwa endlebeni lokukhuluma yilowo mlayezo esilawo vele othiwo ukuthi mask up, kodwa yena esebenzisa into esingathi ngamehlo ekhanyele umlomo wakho okuba yi-lip reading ngesikhiwa. Nxa usuvalile umlomo wakho akusela esingathi yinkulumo phakathi kwenyu, so kuyamele ukhiphe laye akhiphe i-mask ukuze abone kumbe lizwanane.
Uqhubekela phambili unkosikazi Gurure ekhuluma ngamamask afakwe uphawu oluveza ukuba oyigqokileyo akezwa endlebeni.
Umfanekiso lo ofakwa phambi kwemask utsho ukuthi mina angikhone kukhuluma lokuzwa endlebeni, so ukuze ukhulume lami sungasebenzisa i-sign language kumbe vula umlomo wakho ngubone, njengoba ngisebenzisa enye ngathi lip reading ukuze ngubone kumbe uthini xa ungayenelisi ukusebenzisa izandla zakho ukukhuluma.
Unkosikazi Soneni Gwizi olwela amalungelo abagogekileyo uthi abantu abahlala labala lesi simo kumele babaphathise ukuze bazwe imfundiso mayelana nge-COVID-19.
Ngithanda ukukhuthaza ama-families ahlala labantu abangizwayo endlebeni ukuthi babancede kakhulu kathesi ngesikhathi se-lockdown down jikwenze ukuthi babe bethole information ukuthi labo bazivikele ukuthi bengathathi igcikwana leli, ngoba isikhathi esiningi information le ayikho ku-sign language.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi kufanele uhulumende athuthukise indlela yokukhulumisana ngezandla ifundiswe endaweni eziqakathekileyo okugoqela lezikolo.
I-sign language lulimi oluqakatheke kakhulu olukhulunywa ngabantu abaningi emhlabeni. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aluvikele aluthuthukise abone ukuthi sonke siyalwazi siyaluzwisisa lufundiswe ezikolo, hayi kuphela lufundiswa laba abangezwayo laba angakhulumiyo.
Ilunga ledalela ephalamende kuSenate njalo engumgcini sihlalo omela abagogekileyo edalela ephalamende umnumzana Watson Khuphe uthi bakhuthaza abakhipha imbiko mayelana ye-COVID-19 ukuthi banakekele abantu abakhubazekileyo.
Udubo lwephandemikhi nale ethiwa kona i-COVID-19 or kukhathaza abantu abakhubazekileyo, nxa singananzelela laba abevele bekhangela umuntu nxa ekhuluma ngoba sesigqoka amamaski, siyaxwayisa bonke abantu abasebenza nge-COVID-19 bakhulume lalabo bantu. Kunganceda kakhulu nxa kungavalwa ama-messages analawe ne-dictionary elibaleka kuhle.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa watshela Studio 7 ukuthi ngesikhathi sokwethula kwezindaba kumabona kude ukhona otolika ngolimi oluzwisiswa ngabagogekileyo ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni, ngakho labo balalo ulwazi nge-COVID-19. Ugcizelele ukuthi bakhona abezempilakahle abafundiswayo ukukhuluma ngezandla okuyindlela esetshenziswa ngabaphila nalokhu kukhubazeka ukuze babaphathise ngolwazi abaludingayo. Uthe uhlupho lungaba khona uma labo abezempilo bengafinyeleli abangafinyeleleki ngoba kuyibo abenelisa ukuba phathisa ngolwazi ezigabeni abayizo. Ikhansili yakobulawayo yona ikhiphe umbiko wokuba iyananzelela ukuthi ukugqoka kwamamaski kuqakathekile ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 kodwa lokhu sokusenza abagogekileyo ekukhulumeni lendlebeni bengenelisi ukuzwa ngokulandela kumbe ukubala indebe zomlomo nxa umuntu ekhuluma. Ikhansili ithe iyazama ukuba abagogekileyo baqhubeke bethola ulwazi mayelana ngobhubhane lolu ngokubhala incwadi abenelisa ukuzibala njalo isebenza ndawonye lenhlanganiso ebizwa ngokuthi i-Sign Language Interpreter yona encedisa ukukhulumisana labaphila lalokhu ukukhubazeka ngezigaba ngezigaba. Imele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo lamhlanje abaphatheke kumdlalo wenguqu bajabuliswa ngombiko othi umdlalo lo ulako ukuphindela ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe lonyaka nxa umphathi ntambo uKirsty Coventry engavumelana lesinqumo esibikwa sithethwe ngabe komishini yeSport and Recreation Commission. Kubika uJoseph Njanji.
Kule mibiko ethi inhlanganiso elawula ukukhunjwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission isivumile ukuba umdlalo wenguquzi ungadlalwa kodwa lesi sinqumo kumele sipasiswe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemidlalo uKirsty Coventry. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwarira uthi lezi zindaba ezijabulisayo kulaba abaphila ngomdlalo wenguqu.
Sizakukhumbula ukuthi umdlalo wenguqu uqhathe abantu abaningi sibili okuthi imuli eziningi kade sezivala indlala. Sikhangelele ukuthi njengoba ukukhanya ukuthembisa ukuthi ukhulumende usevumile sokufunakala njalo ukuthi labo abazemdlalo wenguqu beqoqeke njalo beyenze kwenzeke.
Wake waba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA njalo umnikazi weqembu le-Ajax Sportspurs uSiphambaniso Dube uthi imvumo isingatholakala yokuba kudlalwe kodwa umgoqo uza kuba zindleko ezidingakalayo.
I-problem nje ekhona ingxaki ukuthi sizilungiselele yini ukuthi sidlale test ama-players ukuthi yenzakala khonapho kudlalwe kuphela nesizazana ibanga lesizini yonke angithi. So kuyinto enhle but kunzima nxa sikhangela i-cost aspect because lapha nxa sikhangela ingxaki isempilweni again zabantu. Otherwise siyakujabulela siyakuthokozelela ngoba isizungu nje sokuthi akusadlalwa akusagijinywa akusenziwani angithi kuyabe sokuzaphela konke lokhuyana.
Umqeqeshi weqembu lesiwu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Morris Mkwiti uthi umkhuleko wakhe ngokuthi udaba lokuba umdlalo wenguqu uzaqala udlalwa lungapheleli emoyeni njengalokhu kwenzakala nyakenye.
Thina abafundisi bebhora sidanile ngoba i-talk show silokhu siya phambili silambile abantwana balambile ama-players alambile sesinesikhathi eside lokhu simelele. Sicela abeZIFA abe-Sport and Recreation Commission nohulumende besincedise sikwele ebhoreni. Yimsebenzi wethu akulo omunye umsebenzi akula enye indasti lapho esebenza khona phandle kwebhora. Siyacela
nyake ngekuye kwaba nenhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba saphezulu adlale ekupheleni komnyaka kodwa kazisaphumelelanga ngoba indleko zakhona zingeneliseki. Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ye-Premier Soccer League izele imibono yokuba kungavuselelwa njani umdlalo wenguqu kusigaba saphezulu. Lokhu bekugoqela ukuba amaqembu ayehlukaniswe abe ngamaxuku amane azadlalela enkundleni yezine kusithi amaqembu aza kuthelela imiklomelo eminingi kube yiwo ayedlulela kusigaba se-semifinal. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale ezabelweni zonke zelizwe namuhla. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Phosiya Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutshaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus. Amalunga ebandla le-MDC Alliance alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi nesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola esibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.